Waku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle, olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 20 kuzibandlela 2019. Ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si-secure, asikho secure. Into eyenzakalayo kulokudonselana okukhulu, njalo ngesimo esikhona manje ukudonselana lokhu kusuke kwaba yinto enkulu kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa, yena ose-Europe okwamanje, uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum, njalo sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga, bafica umama ogcine umzi wami.
Amasocha adubule omunye umtshayeli womtshova eHarare namuhla, njalo amapolisa atshona edinga umgcinisihlalo webandla le-MDC unkosazana Thabita Khumalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa, yena ose-Europe okwamanje, uthi kasayi emhlanganweni we-World Economic Forum eDavos kwele-Switzerland, njalo uthi sephenduka ekhaya ukuze zama ukulungisisa umumo wezenotho ongamanga kuhle. Emazwini wethu lenkundleni ye-Twitter kuhola elisanda kwedlula, uMnangagwa uthe umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube nguye osezamela emhlanganweni lo oqalango lwesibili. Uthe njalo ekuphendukeni kwakhe ekhaya, injongo yakhe emqoka ngeyokuletha ukuthula eZimbabwe lokulungisisa ukufuthelana okukhona. UMnangagwa usuke elizweni ngeviki edluleyo esiya emazweni agoqela eleRussia, e-Azerbaijan lamanye, njalo ubezagqiba uhambo lwakhe lolu ngokuya kwele-Switzerland. UMnangagwa ucotozwe ngabaningi besithi vele ubengamelanga asuke elizweni ngoba kunguye otshiye edunge umumo ngokukhweza intengo yamafutha ezimota. Sibuze incwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi ukuphenduka kukaMnangagwa lokhu kuzasiza ngandlela bani.
Angikuboni kuloncedo ngoba vele ekuqaleni bekungamelanga ukuthi nga uhambile lapho aqale waya khona kubo Russia labo Belarus lapha ade siya khona. Siyazisoka ukuthi uvele uthiye ebase umlilo bekumele ukuthi ngawuhle wahlala wazama ukuthi enze izenzo zonke angazisebenzisa ukuthi awubhule. Yena wawuthiye umemetheka umlilo lo wahamba. Suze wamemetheka wafika isibanga osukiso, awusacitheki senkhona esithi uzophenduka uzowubhula. Isenzo sakhe lesiyambona sinceda ulutho. Ngaphandle kokuthi singathi ngesilungu phecelezi yiko kuthiwa yi-self-saving attempt, ngoba kunengi osokusenzakala. Siyazi ukuthi amakhungakhunga lawa khona wekhulu. So makhungakhunga nje akhulunywa nje eyize, kukhona okukhona okwenzakalayo.
Ngamanye amazwi uthi kulokuzozama ukulungisisa umumo obhekane labantu osezama ukuzolwela isikhundla sakhe ekudoniselaneni okukhona phakathi kwe-ZANU PF.
Yikho kanye okwenzakalayo Nkomo azozama ukukwenza. Isikhundla sakhe ubecabanga ukuthi si-secure, asikho secure. Into eyenzakalayo kulokudoniselana okukhulu, njalo ngesimo esikhona manje ukudoniselana lokhu kusuke kwaba yinto enkulu kakhulu esisenza ukuthi lalabo abanye abangabakha kade ebathembile sebeqalile manje ukuhonona bekhulumela eceleni. Umthwangwa siyazi ukuthi ungomunye wabantu kade uMnangagwa bathembile, but osehonona ngayo uMnangagwa ukuthi kakhitshwe. So uze nje ethiya umhlangano lo weDavos ukuzolwela isikhundla sakhe hayi ukuzobhula umlilo wokuhlupheka kwabantu ngoba abantu bavele behlukube bekhahlamezwa usuke etheka abahlukumezwe kwenziwe khona okwenzakalayo
batshayiwe balinyazwa babulawa abantu abaningi engekho ekuphendukeni kwakhe siza ebhekana lozulu weZimbabwe imbiko bani obona ewethula
okokuqala uza kuphika ukuthi yena nguye owanika imvumo yokuthi into enjengaleyo yokuhlukuluza abantu utshaya abantu elimaza abantu bebulawa abantu ngamasotsha nguye owakwenzayo uza kuphika lokhu
udokotela Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe kusenjalo amasotsha abikwa edubule omunye umtshayeli womtshova walimala kakubi eHarare namuhla. Kolunye uhlangothi omunye owesilisa obulawe ngamasotsha eMarondera ngeviki edluleyo umnumzana Solomon Nyaruwa ungcwatshiwe emzini wakhe eChimanimani namuhla. Amapolisa ona aqhubeke ehlukuluza uZulu encedisana lamasotsha endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Njalo ebopha lokudinga amalunga eMDC yagoqela unkosazana Thabita Khumalo. Sixoxele makhumalo ecatshile wachasisa ngokuza kwamapolisa ahlomileyo endlini yakhe kobulawayo emdinga lamuhla.
Amapolisa e-law and order ebulawayo central bafikile emzini wami bengidinga bafica umama ogcine umzwami bambuza ukuthi ngingabe ngingapi wabazisa ukuthi akalalwazi lokuthi ngingapi njalo bacela incingo zami ze cellphone wathi yena akazazi base bemcela ucingo lwami le landline wathi akakwazi base besuka bathe kusuka abe law and order kwabuya amapolisa awezetharaphi behlomile labo bebuza leyo mbuzo wabalandulela ukuthi akakwazi ukuthi ngingaphi yena usemzini wami ukuthi akline njalo yena emzini wami akalandanga ukwazi ukuthi ngenzani ulande uzodinga imali yokuthi agcine imuli zakhe.
Uhulumende uthi amasotsha ahamba echaya abantu edubula abantu kaso masotsha akhe izigebengu ezitshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho lithini ngaleyo mbiko?
Kuyadida ingqondo ukuzwa umbiko njalo uvela kuhulumende ngoba umbuzo uqala ngokuthi sonke siyazi kuleli lizwe akulula ukuthi umuntu abe lombhobho onjenge AK-47 njalo amasotsha uma iphuma emabharakini bale mbhobho yabo ehlala kuamari so lawo masotsha ukuthi kwabatshontshe izigqoko zamasotsha batshontsha lo mbhobho bangene njani kuamari yeami bathatha leyo mbhobho ngoba lo lalo ophuma ethunywa ukuthi ayedudu ayedubula abantu uyaloba phansi inombolo zombhobho yabethethe le mbumbulu azabe ezisebenzisa njengoba kunjalo sizwe isikhulumi uCharity Jaramba wamapolisa ebika lowo mbiko umbuzo omkhulu ngokuthi amapolisa ngumsebenzi wabo wokubopha laba bantu okwenzeka ukuthi bangambi bebabopha laba bantu yikuyini so thina lapho singena njani ukuthi kuntshontshiwe lawo mayuniform amasotsha.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo we-MDC. Umakhumalo uphinde wasola njalo amazwi esikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba awukuthi ukuhlukuluzwa okwenziwa abantu ngamasotsha lamapholisa yinzwisa kuphela kukhulu okuzayo. Sixhume ilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule sambuza ukuthi uthini ngokuhlukuluzwa kwabantu konke lokhu okwenzakalayo.
Angithi ukuthi abantu kumele behlukuluzwe kumbe njani kodwa ke abantu labo bamele beziphathe ungakhangela into kade senzakala amalanga la kulabantu abasebethatha umthetho bewufaka ezandleni zabo besenza izinto ngendlela abathanda ngayo umthetho sozobayekele bonabo bantu njengokuthi ngithi mina abantu labade bechisa impahla zabantu bechisa izimota besenza yonke into yokunjalo bebulala bengena bejikijela abavikela impahla ukuthi zingadilizwe bebajikijela ngamatshe hayi umthetho kumele ufinyelele kibo ngendlela zonke xa kukuthi banjani kumele bafinyelele kibo umthetho bafinyelele bathola kale lawo abantu bajeziswe ngendlela eqondileyo yiko engikubonayo kuphela kukhona kodwa kathesi abantu bazabe bekhala abanye besithi but singakhangela umonakalo owenzakeleyo ubusenziwa ngani ngabantu yibo bona abantu xa sebelandelelwa futhi umthetho sosuba uyisandla somthetho sesibafinyelela sebekhala futhi bona abantu ade besenza into zokugama
abantu abaningi ababuleweyo babugawule bebengelani ilo kutshengisela lo dlame olube khona abantu abatshayayo izalukazi lamaxhegu bebengelani lokwenza lo dlakela okhuluma ngalo kambe bahlukunyuzelwana abantu sokuyikukurawundi yini
ikuthi khonoko kwenzakalayo njengoba kade si abanye omunye lawo yabenika isicicele lakhe lodaba ukuthi kwenzakala lo kwenzakala lo kodwa ebantwini bonke okwenzakalayo ukuthi ngiza kunika isibonelo esithile abafana abanyade bengitshela besekobulawayo bethi kade bezama ukuvikela indawo eziyuthi zingaluthwa kodwa basuke bebaleka bejikijelwa ngamatshe betshaywa bathi balimele lawo bantu kade besenza khonoko kodwa ngokunjalo izinto ezinjalo azikhulumi kukhulunywa ukuthi amapolisa athe esenza kumbe amapolisa athe evikela abantu baba ukuthi izalukazi ezinye zacela sezihlukuluzwa kumbe lamaxhego ehlukuluzwa kodwa emumeni okhona on the ground ukuthi umuntu akhitshwe emoteni yakhe echisa imoto ukuthi uyangaphi wena uyangaphi asomthetho lowo njalo xa sebedingakala abantu banjalo sokungasafa nabanye abantu abangalacala khona phana phakathi
uhulumende zama ukuzivikela izolo uthe amasotsha la abulala abantu ambetsha abantu izigebenga eziintshontshe amayunifomu amasotsha lemibhobho okungamanga nje asegcekeni babugawule kambe bakhona yini abantu abangakuthemba lokho
ikuthi ezintweni ezinjalo kungameli kwesinye isikhathi kumele abantu banike isikhathi ukuthi baxwayisise ukuthi akula yini ukuganga okuthize sokungenela abanye abantu abangayisiwo nabo bomthetho sebesenza into ezingayisizo ukuthi uyacinga kungcolisa uhulumende kwesinye isikhathi isandla sokuganga isandla sesithathu singabe sesikhona khona apentweni lenezi
umnumzana Belief Gawule lilunga lezano PF singene kuhlelo lwabasakhulayo
kudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumaigobe kuliviki siqhubekela phambili ngengxoxo esiqale ngomnumzana uJosphat Mzaca Ngulube uNgulube ngumunye wabatsha ababetshengisela kobulawayo ngeviki edlule masambeni kuye siyezwa okuningi Josphat ngiyakwamukela kuhlelo lwabatsha unjani
ngiyaphila kunjani baba
hayi thina siyaphila ngilethemba njalo lokuthi abalaleli labo bayaphila masiqhubekele phambili ngengxoxo yethu sibone uhulumende esecitsha ubulembo bokuxhumana ngeviki edlule kulabantu abaningi abaphila emazweni abangelalo ulwazi oluthile lokuthi kahle kahle kuyini okwenzakala ekhaya awusitshela ukuthi wena njengomunye obekhona etshengisela labanye abontanga ubone izinto ezinjani
ekucitsheni kwabo ubulembo esingathi bavala into esingathi ngesilungu iWhatsApp bevala into njengeFacebook bekuyisikhathi lapha bese besehlisa khona amasosha belisa amasosha ebantwini ukuthi azotshaya abantu kungabi le ndawo lapho kuzatshengiswa khona abangathitshiya kwamazwe ngoba umongameli wethu engumuntu ohambe emazweni egijima etudinga uncedo ukuthi ancediswe ilizwe lakhe lithuthuke kwezomnotho so ngokubona kwami abantu laba into abayikhulumayo bakhuluma olutho oluthile bese zolunye oluyali ngoba yena uthi iZimbabwe isikhululekile kwezamabhizimusi njalo iZimbabwe isilozibuso ukuthi umuntu ezenzela intando yakhe esingathi idemokhrasi kodwa leyo demokhrasi kayikho kutshengisela ukuthi ibona vele laba bantu kabatshintshanga from ubukhokheli bukamgabe asikuthandi okwenzakalayo njalo nxa sizwa ihungahunga lolu mkhankaso lo kawuphelanga abantu babona ukuthi abantu abaselakudla ezindlini zabo sebethi abantu abayedinga ukudla bathenga ukudla kube kuningi sizatshengisele azaphenduke umnangagwa kusukela ngomvulo abantu baqhubeka ngomkhankaso ngomvulo lo esiyakiyo. Mina ngesifiso sami ngisifisa ukuthi abantu bayenze ngokuthula ngoba besijila ukuthi ngasibani incwadi elezikhalazo zethu sifunani ngabe ngihle ukuthi bayiphendule ngemva kweviki. Selisukuma sonke abantu siyehlala emahofisini egovernment kodwa abantu engilutho ukuthi abantu abakuvuzanga baphathi kakhulu into enzokulutha bethathela abanye babo betshontshile abanye babo ngoba labo bahluphekile abafoti bona laba bakubhizinisi isimo siyaba isika kuyafanana lohlupho esihlangana nalo.
Hayi, siyakuzwa mnumzana. Njengoba eningi labantu bagana unwabo bakwatile bazondile ubona ngani bakhangela ukumlalela na uhulumende angathi okay wonke umuntu masihlale phansi sixoxe ngobuningi bethu?
Ikuthi izano yonangwayo sikumelele khona lokho. Izano kayikazelo abantu bezano kabalaleli njalo abantu bezano kabala nembeza ungakhala into abazenzayo sikumelele kukho esikufunayo. Yikho ngitshilo nezolo ngisithi sidinga abakhokheli abamela abantu khasonje sifuna abakhokheli ababeka eceleni ubukhulu babo lobukhokheli babo lezikhundla zabo abaziphathayo balalela abantu ngoba into le iyakhatshana. Umnangagwa angayikhangela sengathi into ephelayo kayiphelanga. Khonokho okwenzakeleyo kutshengisela ukuthi abantu babuhlungu. Imbiza vele ibiboyila ibivele ibhoyila yena wafaka isandla ngamafutha akuzondelwa ngamafutha kuphela ngoba vele imoto zakhona zabaningi asinazo. So into ekhona lapha yikuthi yonke into nje elizweni kayimanga kuhle.
Gqiba uhlelo Josphat.
Engingakutsho ukuthi umuntu wonke futhi abekwazi into lesesiqalile njalo sayithini iyaphambili. Engingakutsho ukuthi abantu bakithi asekeleni uDlame kasithandane nini. Asili lo muntu silwa lobukhokheli obungayisibo ubukhokheli obungalaleliyo ubukhokheli obungalandaba lo muntu. Sizama ukuthi sikhumbuze amadoda lawo afaka unembeza. Sesiqalile into yethu asibiyele emuva asekeleni uDlame ubusela singajojile abanye abantu. Siyaphambili ngento leyi ngomvulo siyaqhubeka. Abantu abathenga ukudla kube kuningi ngomvulo siyaqhubeka. Sesikuqale sibuyele emuva. Nxa kuboshwa wonke umuntu uzaboshwa amajele vele enzelwa abantu. Mina nginje lami amasosha abuyile ibhodi ejwele impopo endinga sifuna komzathu esizinda. Kangesabi ngoba vele kufana lokuthi ngisempini ngidla nzima. Kuzima yonke into babhodi even ekusemele bebhoda bengidinga ngempopo amasosha ale uniform. Esibadinga komzathu abantu abaningi besizinda babonile kopani lezidinga. Bethi nami besithi ngiyime engikokhela abantu.
Hayi Josphat, ngikuzwile kahle, ngiyabonga kakhulu ubhuti wami ngokungena kuhlelo.
Siyabonga.
Mthwakazo omuhle, lapha besixoxa lo mnumzana uJosphat Mzaca Ngulube. Yini umbono wenu ngodaba lolu? Asixoxeni kuTwitter njalo kuInstagram @abigmike3. Isikhathi sami sesiphelile, asidibaneni kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection ngolwesibili. Uhlelo luzabe lukuqala ngo-8 p.m. bese lukugqiba ngo-9. Olivalisayo nguMike Hove ontanga. Bye-bye!
Siyabonga Big Mike, singene kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu silo Gibbs Dube.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelo bola
njengokulithembisa kwami ngeviki ephelileyo kubeka ngodaba lwemitshado ukuthi indaba abasakhulayo bengasayenelisi ukuthi batshade. Lapha-ke enkundleni ngilonkosazana Sandra Ndlovu kanye lomnumzana Nqabeni Nyanda yomkhonto Khumalo izalo zezimbabwe esidlala kule South Africa.
Okwakathisa ukuthi egodini abantu lapho ngenza noma bengayazani behlangane khona lapho sicathele ethandana ukuthi bekwazi umuntu umama lo engikhuluma la uvela kuphi ungumuntu onjani ukuthi lawe la mama uzike ithothi kambe umuntu lo ongubaba ungumuntu onjani uphila impilo bani. Umuntu uvelahle avume nje engazinika ithuba lokuthi abantu bafundani bayazani. So vele sokuzokunzima kakhulu.
Singathi vele abantu Khumalo akusela ndlela abangahlangana ngayo ngaphandle kwakhona ku-WhatsApp lo Facebook o Instagram into ezinjalo vele ayisekhwini indawo phela.
Ngokuvama kolwazi sokufike ezingeni lokuthi abantu sebesebenzisa kakhulu indlela zokuxhumana emoyeni lezinkundla lezokuxhumana ukuthi zame ukumisa indlela yabo. Kodwa-ke indaba isekuthini kumele ngazi ngathi ukuthi kanti wena ukhule njani ungumuntu onjani. Kumele ngazi ngize ngithole mhlawumbe ngithole ulwazi oluthile ngawe kwabanye abantu mhlawumbe abangane noma izihlobo zakho. Lokho akusenziwa babuduve. Namhlanje abantu sebesebenzisa kakhulu i-technology ukuzama ukuqhuba imichado noma imizi okuyikho futhi ozokubulala imizi yona leyo abantu esizama ukuthi siyakhe. So i technology nxa siyisebenzisa ngendlela engaqondanga yikho lapho eba lomthelela omubi khona kakhulu, kukanti yona iyasinceda ekuthini senelise ukuxhumana labo abantu abaseduze labakhatshana. So kuya ngokuthi i-technology soni yona siyisebenzisa njani ekuthini isinikeze ukuqina kwemizi noma isidilizele imizi.
Ye Mandlovu, nxa usungathi-ke ungatshela abantu ukuthi pho-ke ukuze uzuze ijaha kumbe intombi elungileyo kumele uye ngaphi?
Abantu bezibe bemizi eyakhekileyo engaba le ngqubekela phambili kuyomele ukuthi ma umuntu uthatha umuntu omaziyo ukubona ukuthi umuntu okhulele ngaphi, hayi umuntu ongamaziyo ngesikhathi esincane selihleli lonke alazani ukuthi indoda isuka kaphi ukuthi ungumuntu onjani. Into eqakathekile ukuthi abantu bayazani bazile isikhathi, hhayi into zokugijima ukuze bebe lekusasa enhle.
Ye kodwa nxa ukuthi uhlale Soweto usanda ukufika khonapho umuntu uzambona njani lo ukuthi ukhule kanje wenza kanje? So kumele uze ubuze omakhelwane, kumele wenzeni?
Ngeke sizwanane khulu yabe ezangihlupha kusasa. Kumele ngicabange kusasa lami ukuthi lizoba liziphi, hayi ukuthi ngijahlezi ngibathi ukugijima isiku.
Baba Khumalo,
engingakutsho mina ukuthi ngiza nika nje umzekeliso kancane ngami ukuthi ngesikhathi sokumele ngithathe umfazi ngisuke lapha eSouth Africa ngabuyela ekhaya ngayadinga ngisekhaya umuntu ngafunisisa ukuthi kathi lo muntu lo since bese silesikhathi nje singathi siyezwana kodwa sala nje sixhumana kuWhatsApp la ngapha. Kodwa ke ngahamba ngadingisisa ngaye ukuthi ungumuntu onjani, ngenelisa yini ukwakha umuzi la. So engingakuxwayisa kakhulu ukuthi yebo abantu bangahlangana eSouth Africa noma kuphi bathandane, kodwa ke akufunisise ngaye i-background yakhe ukuthi kanti ukhule njani, ungumuntu onjani, ngoba abantu bayakwenelisa ukufihla ama-characters abo aweqiniso. Umuntu akuvezele izinto angazenziyo vele bese thi nxa selihlala lonke abe sekuvezela ubunguye bakhe, and kuyabe sekunzima ukuthi lize lehlukane kodwa besigcine sibona khona abantu sebebulalana sokusiba njani njani. So engingaxwayisa kakhulu ukuthi umuntu nakhona lihlangene elizweni lokuhamba, kodwa zamani ukuthi lithole i-background yomuntu munye ngamunye noma yindoda noma ngumfazi emakhaya. Kakhulu
ngithathele lithuba ukuthi mbonge ubaba unqabeni Nyanda Mkhonto Khumalo, isizalwane seZimbabwe ukhona ngaleke kule South Africa. Mbonge njalo unkosazana Sandra Ndlovu, laye uhlala kule South Africa. Mandlovu, mbongele kakhulu mama.
Nami ngiyabonga.
Ye baba Khumalo, ungathini lokusasa?
Baba Dube nje sonke isikhathi hleli sisonke, ngiyabonga la.
Woliva lesemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilalo.
Babe lobo logogo
senziwe
kangele zinyezi.
Siyabonga Gibbs ngohlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu ntungameli, lami ngiyamukela abalaleli bethu namhla kusile.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna ukukhuthaza abalaleli bethu ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu wenza ukuba zonke izinto zisebenzele kokuhle. Lapha ngikhangele kwabaseRoma chapter 8 iverse ka-28 uPaul uyaloba lathe sithi siyazi ukuthi kukho konke kusebenza okuhle nalabo abamthandayo uNkulunkulu ababiziweyo ngokwecebo lakhe. Ngesikhathi esiningi nxa abantu bengena enkingeni ezehlukeneyo kumbe ngathi esimeni esehlukeneyo endaweni ezinhle endaweni ezimbi okulokukhala okulokuthaka, ikakhulu thina abantu nasingene kakhulu phakathi kwendaba ezimbi kumbe sihlukulezekile kumbe kube lemfa kumbe kube lomonakalo siyakhangela kuzo zonke lezo zinto sicabanga ukuthi akuvele uNkulunkulu ungathi kulinto kumbe uNkulunkulu usesishile kwenza isikhathi nangizwe labantu sebekhomba imine kuNkulunkulu ukuthi ngabe uNkulunkulu nxa evele khona indaba into enje yenzakele umfundo okokuqala sinanzelela ukuthi siphila emhlabeni owileyo umhlaba lo awusuwo lo mhlaba uNkulunkulu ayewudalile ekuqaliseni kunganjeni isono ukungena kwesono lapha emhlabeni kutho ukuthi izinto zonke zawa izinto zonke zaba lodonsi lwesono phakathi kwazo ngakho-ke kuyenzakala izinto eziningi abantu abesidala apha nguNkulunkulu kwesikhathi esiningi ngibelwe ngaso uNkulunkulu kodwa kuyisitha esiyiso esihambahambayo lapha emhlabeni kodwa-ke ngifuna ukuthi abalaleli bami namhlanje ntambama sinanzelele ukuthi uNkulunkulu nxa ekhangela impilo zethu nxa uNkulunkulu ekhangela amazwe ethu yena ulomfanekiso omkhulu kakhulu owedlulo wethu ngathi ufanana njengomuntu oyabe egade i-helicopter okwanisa ukubona indawo eziningi isigaba esikhulu antsho njalo siyakwazi ukuthi yena uNkulunkulu uyazi isiphetho sendaba indaba ingaqalisi ngakho-ke uNkulunkulu kulezi izinto ezenzakalayo uNkulunkulu azihlanganisayo ke lezo zinto ukuze kuqinele nxa sesingale sinanzelele ukuthi ubehlanganisa konke ukwenzela ukuthi isiphetho sento leyo kube yinto enhle singakhangela udaba lukamose ukuthi ekuqaliseni nxa sasimbona umose engumntwana olahliweyo kodwa sinanzelele ukuthi ekuqineni umose ugcojwa yindlu kafaro ekuthuneni umose uyamsebenzisa ukuthi akhulule abantwana basegibhithe nangumuntu ade lahliwe nangumuntu osengumkhuphuthi ngakho-ke impilo zethu nazo zinjalo mningi izinto esihlangana lazo cabanga ukuthi yonke into isiphelile but uNkulunkulu uzayenza ukuthi kuhlume okunye okutsha okuhle okuzasimangalisa sonke ngakho-ke bengifuna ukukhuthaza kabalaleli bethu namhlanje ukuthi singadangali singalahli ithemba uNkulunkulu uyasebenza impilo yethu ifanana njengekhekhe siyazi ukuthi ikhekhe kuyahlanganiswa amaqanda kuyahlanganiswa sawudo kuyahlanganiswa flawa kuhlanganiswe konke lokhuyana kodwa kungaphekwa kufaka emlilweni kuba likhekhe limnandi kakhulu ikanti ungazama ukukudla konke lokhu kungahlanganiseki kakuhle akubi mnandi ngakho-ke impilo zethu zisahlanganiseka amazwe ethu asahlanganiseka kodwa ekuqineni siyakwazi ukuthi uNkulunkulu uzayenza ukuthi yonke into isebenzele ebuhleni bayo
akuyiphethe mfundisi
ukuthandaza kulabantu abangikhaya abangezwa kuhle abantu abadangeleyo abantu abasezintolongweni endaweni ezehlukeneyo siyathandaza ngegama likajesu ukuthi likhuthaze uNkulunkulu bambathinte ubaphakamise imoya yabo ukuba yonke into abayedlula kiyo isebenzele ebuhleni bakho ukuze uNkulunkulu bambele ngabantu labo ababizelwe icebo lakho elizaphumelela ekugcineni siyazi ukuthi wena wanqoba ukufa wanqoba izinto esisiphambano wanqoba izinto eziningi nalokho abantu abahamba phakathi kwakho kuzanqotshwa nguwe siyathandaza ngegama elingaphezu kwawo kamagama likajesu kristu amen
amen mfundisi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
lami mbonge kakhulu abalaleli inkosi basize
lolo bekuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda asibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Silethemba libusisekile ngombhalo kamfundisi.
Munyu mama wayefelwe ingane yakhe kwakubuhlungu wahlangana toke yazi wambuza wathi mama uhamba njani weyazi munyu mama wayefelwe ingane yakhe kwakubuhlungu wahlangana
toke azi wambuza wati mama mabe kwenze njani tena wapendula wati
onge wa
wapendula lo mama wati go wati go
Jongwe ndikophoka sishayela abantu beZimbabwe abasosizini abanye ababulawelwe izihlobo labangane labantwana sithi duduzekani ukuziphetha ezo suku sikhangele ebezihamba phambili uMongameli Mnangagwa uthi usephenduka ekhaya njalo kasayi emhlanganweni weWorld Economic Forum Kwanele mthwakazo muhle likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past six ekuseni. Asibeni sonke olivalelisayo ngontungamilinkomo. Matukanduna bafuphatile.